Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Olwesithathu mhla zilitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare.
Izulu seliqalile ukuna endaweni ezishiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende uthi abantu sebengalima ikakhulu lapho sokune khona isilinganiso esiphezulu kwamamilimitha angamashumi amabili, i-20 millimeters. Abalimi echolocho bathi umkhawuzane usovulele inkomo zabo ezinenyi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele amazwe wonke alwisane lokukhudumala komkhathi i-climate change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izulu seliqalile ukuna endaweni ezijeneyo zelizwe, njalo uhulumende uthi abantu sebengalima ikakhulu lapho sokune khona isilinganiso esiphezulu kwamamilimitha angamashumi amabili, 20 millimeters, phakathi kwamalanga amathathu. Izolo lanamhla litshone lisina endaweni ezifana leMathebeleland North kwaBulawayo leHarare, kanti njalo eMathebeleland South laseMaswingo likhangelelwe ukuna lamhla, ngokutsho kogatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department. Izulu leli liza kuna elizweni lonke ivikile ize iyephutsha. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Izanusi zomkhathi zithi izulu leli liphehlwe liyezi elivelele ngasentshonalanga yelizwe ngesonto. Zithi njalo elinye iyezi eliqhamuke emhlubulweni wezansi kusiya ngasempumalanga yezwekazi le-Afrika izolo yilo eliza lezulu eliza kuna namuhla ezabelweni ezibalisa eMathebeleland South, eManikaland kanye laseMaswingo. Isiphathamandla sogatsha lwe-Meteorological Services Department uMnumzana Linus Ncube uthi izulu leli liza kuna elizweni lonke jikelele kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Olwesithathu mhla zilitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare. Kusukela ngolwesibili mhla zilitshumi lambili kusiya ngolwesine mhla zilitshumi lane, ezinye izabelo zeManikaland, eMaswingo leNkabazwe kukhangelelwe izulu eliza kuna ledlulise isilinganiso esiyi 50 mm ngemva kwamahola angamachumi amabili lane.
Uncube uxwayise abantu ukuthi beqaphele futhi bathathe amanyathelo aqondileyo ngesikhathi izulu lisina ukuze baphephe engozini ezifana lokutshaywa ngumbane.
Liyaxwayiswa ukuthi lingacatshi ngaphansi kwezihlahla nxa kulombane. Liyakhuthazwa ukuthi lihlale ezindlini ngesikhathi izulu lisina. Lingachaphi izifula loba izifudlana nxa zigeleza amanzi.
Abantu abanengi bese belahlekelwe lithemba lokuthi izulu liza kuna. Nanku isikhathi sokulima sifike sedlula ekupheleni kwenyanga edluleyo umkhathi womile. Ingcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi njengoba abalimi sebelungiselela ukubamba inhlanyelo kuqakathekile ukuthi belandele izixwayiso ezethulwa izanusi zomkhathi ngokuna kwezulu.
Mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona, kodwa ukunakwala kusoze kulandele impawu lezi sizijayeleyo ukuthi liqalisa ngalesi sikhathi. Ngakho-ke abantu kumele belinanzelele kakhulu esilokhu esithi ngama-forecast especially ama 7 to 14 day forecast iyo azabe bancediswa ukuthi benze malungiselelo bani mayelana lezifuyo mayelana lasemasimini.
Abantu abanengi bathi lanxa izolo lingaze line abalalutho lokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Abanye labo bakhala ngokuthi inhlanyelo idula kakhulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agritex lwazise izolo ukuthi eMathebeleland South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilichumi 10,134. Okumangalisayo yikuthi ezinye inkomo ezikhanya sobala ukuthi azicakanga lazo ziyafa. Osokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kule mikhuhlane ekhona. Isakhamuzi umnumzana Famona Ngwenya ngomunye wabantu abadideke ingqondo phezu kwalolu daba.
Hayi, lapha inkomo ngathi zizatshiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngama-BP lapha. Sicela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi. Uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, hheyi, abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi.
Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi ngempela imikhuhlane ngeke iswelakale.
Imikhuhlane yona ihlala ikhona ngazo zonke izikhathi. Sinanzelele ukuthi lonyaka ngoba umumo wenkomo kawumuhlanga vele. So siyazilahitha ukuthi nxa ebantwini othi nxa ulamba uzahlaselwa imikhuhlane eminingi. Kodwa kuvamanga ke ngalesi sikhathi ukuthi kube le mikhuhlane ehlasela inkomo eziziphileleyo ezinonileyo. Imikhaza yona ke kayidingi izulu elinengi ukuthi iqale njalo ukuthi yande. Ngakho ke lona leli zulu eselikhifikhivisile kwezinye indawo selicacade imikhaza eminingi kakhulu. So imikhuhlane ethwelwe yimikhaza isizaqalisa vele. So siyaxwayisa ukuthi abantu bebambe beqine sibili indaba yokudibhisa. Umlimi ehlale phethe nje imithi yokuthi nxa ngathi uyabona ukuthi inkomo kumbe kayihambi kuhle kumbe kayizwa kahle ayijove into ezifana labo high-tech. Kufanele umuntu ahlale labo high-tech eduze.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million ebangelwe yikungani kuhle kwezulu nyakenye. Ukuphuza kwalo lonyaka njalo sokudale ukuthi abanengi besabele ukuthi indlala le izaqhubeka ngomnyaka ozayo. Lanxa nje izanusi zomkhathi zisithi izulu likhanya lizakuna ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Si lokhe sekudaba lunye, indlala isihlasele ngamandla echolocho okuleza khamizi esezikhala njalo ngokuthi seziphelelwa izifuyo ezidla umkhawuzani. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi zithi izifuyo ezingakacubi sezisidla umkhawuzane owaziwa ngesilungu ukuthi Dicapetalum cymosum, okuyisihlahla lokukhanya ngokuphangela ukukhula kube luhlaza tshoko okwenza kukhange izifuyo ukuthi ziwudle. Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Extension Services eMathebeleland North bathi umkhawuzane osubulele inkomo eziningi esabelweni lesi okwedlula iminyaka edluleyo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isigudumezi somkhathi ese-El Nino. Umkhawuzane lowo ubulala inkomo, amadonki lembuzi esabelweni lesi okufe inkomo ezine ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Unkosikazi Florence Chuma uthi usephelelwe zinkomo.
Ngibekelele inkomo ezingu-10 kwaqala kubafa 1 lapha kwafa 2 ekuseni ntenti yavuka futhi athole ukhosi kwalandela futhi ngelayilandelayo yavuka futhi ifilele namhla le ifeizulu.
Umnumzana Jethro Sibanda ofelwe inkomo eyodwa ukhala ngesihlahla lesi.
Umkhazane phela angithi ukuthi umkhazane ufana lezihlahla zenu. So inkomo ifana lomuntu phela okwazi ukuthi namhla anilaphuza nzahla kobani. La uyabe siyazamadlelo ukuthi ngiyikhayela ngale langale lami.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima bakhuthaza abalimi ukuba beluse izifuyo ngoba kunzima ukwenqabela ukuthi zingadli umkhawuzane. Kusenjalo, ezinye izakhamizi esigabeni lesi zithi kazitholi ukudla okuholiswa nguhulumende. Omunye wabo ngumnumzana Kefas Iwanda ohlala esiqintini seGombalume line uward 2.
Isimo sendlala asitholanga lutho. Siyahlupheka sini siphakathi kwendlala enzima. Angiholi nabantwana abangu-5 sekhaya. Siphila nzima kakhulu. Ukuphila khona ukuthi nami nje ngibize umuntu ethi kuzombandela inkuni. Nami senza zuza ngomphana okuyi-10 kg. Yindlela esesiphila ngayo.
Omunye njalo ongaholiyo ngumnumzana muntu kaSolwa Ndlovu. Oleminyaka yokuzalwa engamachuma esikhombiso lane 74.
Ah indlala vele ngikhangalithi zakho. Sihlala logogo nje sibabili abantu abagugileyo. Abasibhali. Le ndawo okubhaliselwa khona ikhatshana leGombalume kusechibizini. So thina njengabantu abangasaphilanga kuba nzima ukuyafika kulezo ndawo. Ababhalwayo balandwa baya khona lechibizina ka-1 kanye besiya khona besiyabhala.
Banengi abakusimo lesi. Unkosikazi Londiwe Chuma uthi babengalindelanga ukuthi kuzabhaliswe kanye kuhle kuvalwe.
Akukho thina esikuthola sizwa. Kukhulunywa kumaradio asizakuthola sizakuthola. Kodwa endaweni yakithi lapha bakhona abatholayo. Elayinini bathola ukuthi kuthola abantu abayi-10.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo uthi abangatholi ukudla kumele babone induna zabo labo sabhuku babhalise ngoba uhulumende walungiselela ukuthi inani labantu abadinga ukudla lizakhuphuka sekusondela uzibandlela umnyaka ozayo.
We knew we start with the 6 million and the potential when it deepens, especially between now January, February,
uzibandlela lwenhlolanja yizo inyanga okuyabe kulendlala kakhulu khona salungisela ukuthi sizanika abantu abayizigidi ezizichiya ngalolunye 9 million okwamanje sinike abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Uhulumende uthi loba wayelesifiso sokwabela abantu ukudla koyisilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lamachumi iphosi yamane 139,834 vanelise ukwaba amathana acishe abe likhulu lenkulungwane 94,527 tons phansi kohlelo beluqhutshwa kusukela kuncwabakazi kusiya kumfumfu. Inhlanganiso eyabela abalambayo ukudla eWorld Food Program ithi abantu abalambayo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe bayizigidi phose ezichiyangalombili 7.7 million. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane yamabhiliyoni amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho. Ngingunqwele Dube.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe liqakathekisa ukulwisana lokukhudumala komgqathi iclimate change okubangela izulu lesikhukhula, isomiso lendlala emhlabeni jikelele. Wethule amazwi lalamhla emhlanganweni we-Conference of Parties, kumbe i-COP29, oqhutshelwa eBaku kwele Azerbaijan. Utshele abasemhlanganweni lo kuqakathekile ukuthi kusetshenziswe indlela ezenqabela ukukhudumala komkhathi.
Pollution continues to degrade the environment, threatening the quality of our air and water.
Intuthu ehitshayo ilokhu igcwala ndawana yonke. Okwenza umkhathi ufiphale njalo lamanzi angahlanzeki. Kunengi njalo okuphathelane lezemvelo okutshabalalayo sonke isikhathi okubanga ukuthi kube lendlala izigidi lezigidi zabantu ziphile nzima. Isikhathi sokwenza kancane kancane okufunakalayo sesedlula ngoba kumele sifeze zonke izivumelwano zethu. EliZimbabwe libhekane lempawu zokukhudumala komkhathi okugoqela isomiso esidalwe yi-El Nino esibangele indlala engakaze ibe khona elizweni. Isomiso lesi sesithwalise nzima abantu phose bonke eZimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganweni we-COP29 eBaku kwele Azerbaijan, lapho aqhobe khona njalo umhlangano lomongameli Alexandra Lukashenko wakwele Belarus. Umongameli Mnangagwa lo Lukashenko bangcome ubudlelwano bamazwe omabili besithi kumele lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika abe lobudlelwano obuhlelele Belarus, lapho eleZimbabwe elathenga khona okugoqela amathalakitha okulima, eleBelarus lemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kambe bunceda ngani ubudlelwano balamazwe? Ukuze sihlaze lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Inceda kancane kulalokhu ekade ingakwenza ngabe ubedinge ubudlelwane kakhulu lamazwe ale mali engcono njalo ahlonipha amalungelo abantu, ngokuba okudingakalayo yikuthi akungabi labanye abantu esingadlelani labo njengelizwe. Kumele sidlelane lo mhlaba wonke jikelele. Lapho sile nkinga lamanye amazwe silungisise ubudlelwane ukuze sikwazi ukubambisana indlela, silwise ubuyanga, silwise ukungasebenzi, silwise indlala, ilizwe lithuthuke.
Ye, kodwa konke ke okukhulumayo ubona zani amazwe lo akhuluma ngawo wena yiwaphi okumedi nga uyadlelana lawo?
Ngaye khuluma uthi yena ilizwe leZimbabwe lidinga ubungane lomhlaba wonke jikelele. Yinto enhle yona le ayikhulumayo, kodwa kuyadingeka ke imisebenzi eza kwenza ukuthi lobo budlelwane bube khona, ngokuba kabakhiwa ngomlomo kuphela. Kunezenzo ezinye ezidingakalayo nxa uzakwakha ubudlelwane. Bayavumelana lelizwe leBelarus kokunye. Ingakho phela ubudlelwane, kodwa ke ukunenge elingeke lisize ngakho ilizwe leBelarus esingakuthola emazweni aseEurope amanye engayisiyo iBelarus. Singakuthola kweMelika, singakuthola eCanada, singakuthola eChina, singakuthola endaweni ezihlukahlukeneyo. Kuyadingeka ubudlelwane obuhle lawona lana mazwe, kodwa ke futhi ubudlelwane lamazwe ahlonipha amalungelo abantu, ahlonipha umthetho, ahlonipha ama-constitution awo, ahlonipha abantu kuqakathekile, ngokuba kuyinto esayiloba ku-constitution yethu ukuthi isisekelo sethu ukuthi sizaba ngabantu abakhelwe phezu komthetho, kombuso omuhle, ahlonipha amalungelo abantu. Ngakho kuyadingeka ukuthi abangani bethu bande abanjalo kakhulu. Nxa ngabe sihlukana ngokwempono sikulungane, sikulungise ukuze sibe lobudlelwane obuzasisiza kakhulu njengeZimbabwe.
Kodwa nxa sikhangela ke uhulumende weZimbabwe ukuthi udlelana kuhle leBelarus ngoba wathola amatalakita khona ngale, lokunye okutshiyeneyo kokulima, kambe wena ubona ngelihlobani khonokho nje?
Incane kakhulu into etholakala eBelarus. Siyakubonga khona lokhu ukuthi siyasizakala, ngoba kumele konke okutholakalayo emhlabeni wonke jikelele sikubone. Kodwa kunenge singakuthola kakhulu kwamanye amazwe uma singalungisisa ubudlelwane lalawo mazwe, okungenza ilizwe lethu lithuthuke kakhulu. Kanti ke nje ubudlelwano obuhle nje namazwe njengabo America le-EU kuyasiza ngalokho ukuthi kuyehlisa indlela le abantu abakhanga khona ilizwe balibone lilibi. Kuyalenza ilizwe libonakale lilihle, izimali zibuye zidale imisebenzi, imigwaqo isilungele, izikolo zilunge, izibhedlela zilunge kanjalo. Ngakho ke kakufanga sithi leli lizwe kasidlelani lalo ngokuba silombono ehlukeneyo lalo. Kumele silungisise lokho kuyinkinga, lokho abakhala ngakho ukuthi hayi siyafuna ukudlelana nani, kodwa sile nkinga le asilungisiseni ukuze sibe lobudlelwano obuhle. Singenza kanjalo ilizwe leZimbabwe lizathuthuka. Kumele senzele i-future generations, singenzeli thina namhlanje, singalwi lamazwe ngokuba nje vela kudingakali khona lokho, ngoba iZimbabwe ukuthuthuka kwayo kwakhelwa phezu kokuthi sibe lobudlelwano obuhle leMelika, le-EU, nawo wonke amanye amazwe, ingasali i-America eceleni ngokuba silombono engahlukaniyo layo.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu. Ubexoxa lo Kips Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Weziphathelane lamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba uDawit Isaac oyisizalwane sakwele-Sweden le-Eritrea usehlale entilongweni okweminyaka engamashumi amabili lantathu 23 usethole isicoco so-Edel Stam Prize. Isicoco lesi sinanza abalwela inkululeko yentathela izindaba. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ele-Israel libhombe eGaza lamhla labulala abantu abalitshumi lane 14. Ele Israel libhombe njalo kwele Lebanon labulala abedlula ichumi endaweni ezehlukeneyo. Leyike balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ezakhetha uSenator Marco Rubio weFlorida ukuthi abe ngumabhalane kahulumende wakhe, okutsho ukuthi uza kuba ngowakuqala ohlobo lwesiLatino ukuthi aphathe isikhundla esibaluleke kangaka. Lokhu kuvezwe liphephandaba leThe New York Times izolo ntambama. Ngemva kokunqoba kunkundla yeSenate, ibandla le-Republican Party libikwa seliseduze lokuthola izihlalo ezedlula eze-Democratic Party ku-House of Representatives, njalo sokusele ezilichumi lane kuphela ukuthi impumela yalolo khetho icace ibisimenyezelwa. Ngakwelinye icele, umnumzana Ruben Kaleko webandla le-Democratic Party usenqobe umnumzana Carrie Lake we-Republican Party, njalo usengusenator wakuqala ongumlatino esabelweni se-Arizona. Ama-Republicans asele izihlalo ezingamachumi amahlanu lantathu ku-Senate, ama-Democrats ezingamachumi amane lasikhombisa 53 ka-47. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcweti ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngasikhangela ku-international relations njengoba kade vele khulumele ukuthe yena uzahle afonele kupresident we-Russia, afonele upresident we-Ukraine. So ngezinye indlela yena i-funding leyana kade iphiwa i-Ukraine i-America ngokutsho kwakhe uthe yimali eningi kakhulu, ngoba besitsho ukuthi every time nga efika upresident we-Ukraine usuka le 1 billion esebuyele emzini wakhe. So konke khona kuyana izidalazieka. So kumele sikhangele ukuthi yonke into kade ibhaswe ngama-Democrat chances hayi ukuthi yena
ibandla le-Republican Party selithi thethe iSenate mhlawumbe lingathatha iHouse of Representatives, singabona kusenzakalani lapha nxa sebelamandla wonke.
I-bicameral system isebenza ngokuthi ukhangela ukuthi omunye ahlole ukuthi omunye uyenzani. So kuyakuba kuhle nxa kuyikuthi ama-Democrats lawo akontrola i-lower house, ama-Republicans neva kontrole i-upper house. Kodwa nxa konke ama-Republicans engathatha konke ngokubili, ama-check and balance lawana asesiba bayasi wathi ama-Republicans ngenxa yokuthi akusela check and balance esiyikhangele ebhalansa i-administration ngokubuswa kwelizwe. Ngoba sebesikhangele ukuthi i-lower house ingapropose something, i-upper house izame ukuthi icubungule ngokugcweleyo i-andukana bephasa imithetho. Kodwa bathesi nxa bengathatha zonke zombili lezo zinto, sokuzisa ukuthi kube sort of esingathi ama-unilateral decisions ukuthi bona bazebasisa kuphela, at the same time bezame ukuthi bafixe izinto ezabezibaswe ngama-Democrat ngaphambilini, bengazirivesa futhi ezinye zakhona. Lokuthi uTrump uyabe se-overprotected ngenxa ukuthi bonke abantu labana baye belafana ama-Republicans kuyabe kungabantu bakhe, njalo abaningi bakhona baye beladela whatever akukhulumayo. So sesingakuthi i-America ifika kwisituation whereby i-Democrat yena esiyaziyo ehlala ibhalansile, kwesinye isikhathi singaba weekend ngenxa yokuthi izalulwaza ikhona futhi izinto zombeni ngabe zibhedelela kudibanelilodwa. Ukuhlolisiswa kwe-medrokyana kucubungulwa kwabenzakala sokungaba nganeno kumbe izinga lakho lehle khona kana kuyabulala esingathi khona khona i-Democracy lo ukupaswa kwemithetho ingakacutungulwa kuhle.
Lo mnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust, esixoxela ecingweni ekwaBulawayo.
Voice of America.
Abatsha abaphila lobugoga bathi bathwele nzima izikolo lemakolitshini elizweni ngenxa yokusilela kwengwalo zeBraille. Imitshina yalabo abazwela khatshana ukuswelakala kwababalisi lokunye okunenginengi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana emhlabeni wonke jikelele, eye-United Nations International Children's Emergency Fund ukumbe i-UNICEF ithi inhlupho lezi zitholakala emazweni amaningi athuthukayo. Abasakhulayo eZimbabwe baya kusekela lokhu besithi babhekane lobunzima izikolo zemfundo yaphansi kanye lemakolishini wonke elizweni. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngusisa senkosi Moyo ofunda ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Lezinye izinto zokuthi umuntu uyabe engakwanisi ukuziyenza but efuna yena ukwenze ngani uyakwanisa, ibalekela khona kuyani ukuthi abantu bazathi sengisebenzisa i-disability yami to get angazi into ama-favors or so kuyabe kuyikhona kuyana like lalapha well access to ama I call it ama-gens, access to gens. So I think kumele kube khona ngoba as much as we want to say ukuthi akula discrimination siyenzana yikho something like that. Sesizafunda sonke ngani we are all equal.
Uthole nzima uDennis Shoko ofunda eBudo Group of Schools ophila lobugoga benyawo lezinye izitho zomzimba.
Isikolo kasilandaba lokuba ngibuya njani. Kwesinye isikhathi ngiyaphuza ngithole abanye sebefunda ukuthi badinge ukuba kuyini okwenza ngiphuze ngesimo sami kabalandaba. Kwesinye isikhathi bafunda ku-upstairs okwenza mina ngisale ngoba akula indlela abangangikhweza ngayo.
Ukudzayi wobe ofundela ukuba ligqwetha uthi uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuba befunde ngcono loba nje behlangana lenhlupho eziningi.
Ngamalanga okuqala ngangithwala nzima ukuthi ngikwamukele, kodwa kulezi insuku uyathola ukuthi so akusafani. Uhulumende lemithetho yakhe yenza ukuba lathi sibonakale njengabantu.
Ufundisa izifundo zokuthuthukisa abaphila begugekile e-University of Zimbabwe Disability Center, umnumzana Sipho Sibanda uthi kuningi okumele kwenziwe ukuba abantwana abagugekileyo baqakathekiswe.
Ezinye zezinhlupho yebo ezihlangana labafundi abagugekileyo zigoqela ukufiphala kwama-resources awukubana bayenelise ukufunda kakuhle. Ama-resources lawa angagoqela ama-assistive devices abasebenzisayo ukubana benelise ukufunda kakuhle ezikolweni abangabe befunda kizo. Njalo lokho esithi ngama-assistive devices kungagoqela ukufana lama-hearing aids, abadefu badinga ama-hearing aids.
Obona ngendaba zabagogekileyo kugatsha lukahulumende olwezemfundo umnumzana Norman Chuma uyakusekela lokhu.
Uhulumende uyazazi indlela ababhekane lazo zonke nje. Siyazama mnyaka yonke ukuthi batholiswe okufunekayo, but okuvimbayo imali. Ngaso sonke isikhathi imali ilokuvimba.
Ugatsha lukahulumende olwezemfundo luthi kulabantwana abafika amachumi amane ekhulwini 40% abangenelisi ukubhutsha izifundo ngenxa yokuphazanyiswa yibugoga, ukuthi njalo abafika amachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% abagogekileyo kabakho ezikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho kuhlelo lolu lungolwabatsha phela lwe-The Connection. Sizaxoxa ngabatsha ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo kwamanye amazwe labasekhaya abazama ukusuka elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.